Abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bazatshengisela emigoqweni namuhla bekhonona ngokuhlupheka kwabantu kweleZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume uthi kumele abatshengiselayo benze lokhu ngokuthula njalo bagqoke izembatho ezimhlophe kumbe izembatho zamabandla okholo lwesiKristu. UMafume uthi abantu abaningi sebesehluleka ukuziphilisa kulandela ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka lapho kwanqoba khona ibandla leZANU-PF lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi kabesabi ukudutshulwa ngabezomvikela njengalokhu okwenzakala eHarare ngoNcwabakazi okwafa khona abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi badutshulwa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomlandeli webandla le-MDC umnumzana Handel Mlilo.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokho okwenzeka ngokhetho abantu batsho ukuthi into lazange azange ihambe kuhle nangolohulumende lo into ezinye izinto azenzayo khathesi bathe abantu nxa bekhuluma bathi bona zibulala bona ababantu abayibo kuthiwa bayahlupheka laba bevele belungile bezenzele into zabo belezimali zabo kabadubeki nabantu kazana lokho bedubeka yikho abantu bemele baye nje esitithini bayotshengisela ukuthi hayi into le kasiyifuni. Into le ngesikhiwa bathi this is our right. Uthi sitshela uhulumende ukuthi kulento esingazifuniyo kanti kubhaliwe kuyona le ilokhu ugwalo olukhulu oluyilo esikuswa ngalo ukuthi sizanxa kulento esidubayo siza kuya phandle siyotshela wonke umuntu lo mkhokheli welizwe ukuthi lokhu asikufuni.
Nxa sesikhangela baba Mlilo kunceda ngani khonokho njengoba uMnangagwa esithi hayi uyazama ukuthi alungise okuhlupha elizweni?
Hayi phela kanti asikho ukuthi sithi njengoba thina nxa sisiya khona ngaluza njintshi izinto umele akwazi ukuthi kulento esingazifuniyo. Umuntu okhokhela uyalalela abantu abakhokhelayo. Ngakho-ke njengoba singekho ukuthi sizagogodela kuyona le ndawo kuthiwa kusestate or sithi baba Mnangagwa ngabe wenza into ezinje sizamtshengisa phela ngokuye lokhu ze phandle estridini ukuthi hayi lokho okunje kasikufuni azizwele ngendlela zayo ukuthi kulabantu abakhona ababuye lapha eHarare bathi bona hayi injeba kasiyifuni.
Kodwa-ke singathi kuyanceda yini kumbe akuncedi ukwenza khonokho?
Mina angikuboni ukuthi abantu labalalela angikuboni angikhulula kuyanceda ulutho oluzakwenzeka kodwa phela bemele akwazi ukuthi hayi sizwile ukuthi kulabantu abathe.
Kule mibiko ethi abatsha bebandla leZANU-PF labo bathi bazatshengisela emigoqweni eHarare ngesikhathi esifanayo okulakho ukuthi kudale ukuxabana kwababalandeli bamabandla la. UMnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi ibandla le-MDC lenza okungalunganga.
Ngibona nje into efuna ukuphambanisa ukuthula okukhona elizweni lokuphambanisa abantu ukuthi babone angani kulento engahambi kuhle ngoba bona bajahile ukuthi ngabe bathi into le ibakibo kabe yibo bayiphethe into yombuso le ebasithuma ekhethweni. Akukela nto isikhathi asikathini izinto zonke zisenziwe umsebenzi yonke yenziwe kodwa-ke bona sebegidimela ukuthi bangene emgwaqweni bethi lokhu nalokhu kanti kuzasetshenzwa njani nxa kuza kusenziwa njalo abantu bazathi bona nxa abantu bethi basungula iy'nhlelo zokusebenza baphikisane lakhonokho beqatshile ngomva kokhetho bese bethi bona hhayi bademonstratele ukuthi 2% liyana lalokho yalokhu ngamanga soqinisele la bale njongo yabo bayijonile kodwa hhayi kithi bathe ukuthi ukusibisela kubele emuva ilizwe thina abantu bakhangele ukuthi ilizwe liye phambili kodwa laba abantu badinga nje ukuthi kube lo msindo lani lani into ezinjengazenezo. International community isikhangela amazwe amanye ezikhangela ukuthi ezibabe ngabona kule boku-attract-a i-attention yabantu abangaphandle abana ukuthi babona ukuthi into kule nto ezingahambi kuhle eZimbabwe kodwa khonokho nyabaloza kubuthi hhayi bazobekuthole lokho gips akukho lokho
ye kodwa siyabona ukuthi balelungelo phela lokutshengisela isisekelo sombuso welizwe siyakubeka sobala khonokho akunjalo
kuliqiniso futhi kakhulu gips ilungelo labo lelo liyikuthi likhona futhi kusekelo sombuso elihle kakhulu elibekiweyo ukuthi umuntu katshengisele ekhululekile kodwa-ke okwakathi sikutshengisela lokhu ngubona kulokunye okucatshileyo okunjengokuthi alwakwenziwa libandla elithile ngaba kuthi abantu bathi bona siyatshengisela ngalokhu siyatshengisela noma yi-2% behlangene bonke ngitho labo ezanu-PF labo balevunyele ukuthi batshengisele ukuthi batshengisele bengavumelani lo mthetho othile betshengisele bengene emgwaqweni kodwa lokhu yikuthi kule yinye i-agenda eqatshileyo.
I-agenda yakhona kuyini?
Balokhu bekhonona ngendlela yokuthi bathi bona ukhetho lwatshontshwa ukhetho lube lungakhululekanga.
Umnumzana Belief Gawule ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF. Sixoxela ekobulawayo.